Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili emhlaka 12 kunhlangula 2018 ngontungamili inkoma. Endabeni zethu lamhlanje. Idale lePhalamende lithi kaliseyikuviza umnumzana Robert Mugabe ukuthi yazefakaza ngokuntshontshwa kwamadayimana emarange angena ku-$15 billion.
Akekho umuntu othi nxa umkhangele laphana ukuthi ngoba usuyakhuluma kuthiwe nansi i-presidential material kuba kulalutho kufiwe mpoy. So bayala-ke abantu bonabo ukuthi ubekubanjani ukuthi kuye kuba i-candidate eyodwa.
Abazancintisa kukhetho sebelungiselela ukuyabhalisa emthethwandaba we-nomination court ngolwesine.
Kulobunzima kakhulu ebantwini abangadala eZimbabwe ukuthi babe sekhethweni mhla ka 30 July ngomvulo, ngoba nxa uvota ngomvulo, nxa umuntu mhlawumbe evota edinga kumbe etholotho kumbe enkanyi, kakusoze kuvume ukuthi abe futhi esesemsebenzini langolwesibili.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezisebenza phandle kwelizwe zilakho ukwehluleka ukuyavota ngoba ziza kuba zisemsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lePhalamende lithi kaliseyikuviza owake waba ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ukuthi azefakaza ngokuntshontshwa kwamadayimana emarange angena ku-$15 billion. Umgabe ubeke wabizwa ileli dale kabili konke kodwa phinde ukuhamba. Umkhokheli wekomiti ebimbizile umnumzana Themba Mliswa ukufakazile ukuthi sebetshiyane laye umgabe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un bahlangene namhla kunkulumo eziqakathekileyo eziphathelane lezikhali zempubhiso ezilungiswa nguhulumende wakwele North Korea. Ababili laba bahlanganele kwele Singapore njalo sikhuluma nje uyaqhubeka umhlangano wabo. Ekhuluma lentathelo izindaba ngeva kwehlandla lakuqala umongameli Trump uthe umhlangano lo uhamba kakuhle. Elemelika lifuna ele North Korea lesule uhlelo lwalo lokulungisa izikhali zempubhiso ama nuclear weapons. Abazancintisa kukhetho sebelungiselela ukuyabhalisa amagama abo emthethwandaba we-nomination court ngolwesine. Abafuna ukuba ngumongameli bazabhalisa eHarare High Court kuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lePhalamende bazabhalisa ezabelweni zabo. Umbuzo omkhulu ngothi kungenzeka na ukuthi wonke amabandla aphikisayo abambane kukhetho lukamongameli avotele umuntu oyedwa. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Akuthi ngiqale ngokwandulela ngala magama ngivele ekhaya engikubonileyo engikuzwileyo engikutholileyo ikuthi umnangagwa uyawina. Into yakuqala engifuna ukuthi ngandulele ngayo inkulumo yami lawo. Inkalakatha yeproblem ekhona ikuthi i-opposition political parties zona ezisilazo namhlanje. Ububi bakhona ikuthi eyinye ikontrolwa ngenye i-faction yezano. Eyinye ikontrolwa ngenye i-faction yezano. So akungeke kwenzeka ukuthi amabandla onala ebambane onalaphikisayo ukuthi befilda i-candidate eyodwa as a presidential candidate. Okwesibili, kulamanye ama political parties esingathi asila bufakazi bokuthi iZANU PF iyawa controller lawo ama political parties bala ama presidential candidates kodwa ngabantu nje ngake khumuntu othi nqa umkhangele lapha noma uthi uyakhuluma uthi nansi presidential material kwakulalutho kufiwe mfowethu so bayala ke abantu bonabo ukuthi ube kubanjani ukuthi kuye kuba the candidate eyodwa
ukhuluma ngamabandla aphikisayo othi alawulwa zinhlangothi zeZANU PF iwapi lawo njalo yiziphi inhlangothi zeZANU okhuluma ngazo
asikhulume ngemva kokhetho vukankulu ziyazinqunywa amakhanda ziyekwe
umongameli Mnangagwa kungani usithu zanqoba
ngivele ekhaya mfowethu ngifikele upane bengikhuluma lezakhamizi endleleni ngike ngafika ensuza bengikhuluma lezakhamizi ngifike kobulawayo I spent a lot of time kobulawayo ngibhoda bengahlala ngaphansi fokankomo i-vibe engiyizwayo abantu bathi bona kungangcono umuntu beke simnike i-chance ngoba uthe ngokungena khona ukho akwenzileyo usenzela isimanga ngiyabuza simanga bani uthi akula pholisi emgwaqweni la and eqinisa bengisekhaya angizange ngibone i-roadblock ivine yodwa nkomo so abantu babona ngani khonokho kwenziwe ngumnangagwa ulakho ukuthi angabenzela izinto ezingcono kakhulu
Abantu nxa besithi kulamapholisa emigwaqweni bathi ukuthi ukungabi khona kwamapholisa kuqhakathekile yini kulenhlala kahle yabo okungangokuthola imisebenzi ukuthola ukudla okwaneleyo lokuthuthuka nje empilweni
iproblem abantu ade bebhekane layo fokankomo ngendaba yamapholisa yikuthi amapholisa ade sekhona abesexhwalile nkomo
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala lokusebenza emazweni angomakhelwane zithi kuza kuba nzima ukuthi ziyevota ekhaya ngenyanga ezayo ngoba ziza kuba zisemsebenzini. Ilanga lokhetho lingomvulo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa. IZimbabweans in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabena.
Kulobunzima kakhulu ebantwini abangahlale eZimbabwe ukuthi babe sekhethweni mhla ka 30 July kungomvulo ngoba nxa uvota ngomvulo nxa umuntu mhlawumbe evota ebhinga kumbe etsholotsho kumbe enkanyi akusoze kuvume ukuthi abe futhi esesemsebenzini langolwesibili sekusitsho ukuthi kumele aplayele ileave ngomvulo lange-Tuesday so kuyinto enzima kanti-ke bokungcono nxa ukhetho kade lungomgqibelo ngoba nxa kungomgqibelo umuntu bezasuka kungolwesihlanu athi-ke nge-Saturday ekuseni abambe ithi ahamba ayevota ukuthi ngesonto ekuseni abe sesuka ngomvulo esesemsebenzini kodwa lokhu kuzokwenza ukuthi abantu abaningi abafithi bahambe bayevota bengalitholi ithuba ngoba e-South Africa neBotswana emazweni angomakhelwane kuyabe ngaso suku le-holiday abantu abasoze balithole ithuba lokuthi bathiwa ama-holiday njalo abanye abasoze baphumelele ukuthola ama-leave futhi bahambe bayevota sibona ngani uhulumeni waseZimbabwe kazange awucabangisise yena usuke wacabangisisa ubacabangela kuphela abantu abasekhaya ukuthi ngomvulo kuzabe kuyi-public holiday.
Bona ababhalisayo ukuthi bayovota abahlala eSouth Africa banengi yini ngokuzwa kwakho?
Ababhalisayo banengi loba nje singelalo inani labo ukuthi bangaki ngoba siyakhumbula ukuthi kwaqhatha ngabo September ukubhalisa abantu abaningi bahamba bayabhalisa ngekhefu lekhisimusi ngoDisemba abanye futhi babehamba besiya ema-ofisini phakathi kwesikhathi phakathi kukajanuwari lo April enxa babethola isikhathi babehamba kodwa ubuningi babhalise kakhulu ngoDisemba abantu ababhalise ukuthi bavote
siyasibone kwesinye isikhathi ikakhulu ngokhetho lwedluleyo kuthiwa khona kulamabhasi aqatshiweyo avela khona ngapha eSouth Africa esiya eZimbabwe ethwele abafuna ukuyavota kukhona yini kulolu khetho
kukhanya kunzima noma into engekho yimali eyokukhankasa abantu iminyaka ephelileyo ababenika abantu amabhasi kumbe ababesenza ukuthi ama-resources abe khona lo nyaka kabekho. Cabanga ukuthi kwenziwa yikuthi islogan esaba khona kwakuyikuthi umgabe akaphume kusukela ngo-2000 kukhanya umgabe wayelezitha eziningi kakhulu, yikho-ke abantu babesithi bona bayakhipha imali yamabhasi abantu bangene emabhasini bayebhoda. Manje njengoba umgabe sewaphuma sibona ngani sekwehlile. Kanti futhi okunye kwenziwa yikuthi ilizwe leBrithani okwakuyinto okwakukhanya lisekela kakhulu ibandla eliphikisayo kwezombusazwe eZimbabwe kukhanya selingani selihamba lebandla elibusayo, ngoba ibandla eliphetheyo eBrithani ama-conservative yiwo ayevele ephethe ngo-1980 abaqhubela umgabe umbuso. Kukhanya khathesi ubudlelwane lobana sebebuvusini osokwenza ukuthi ibandla eliphikisayo lingatholi usekelo kumabandla kumbe kuhulumeni kumbe kuzakhamuzi ezeBrithani civil society lezinye inhlanganiso ziyake zincedise ekhethweni, okwenza ukuthi nalapho ezilapha eSouth Africa nazo kukhanya kazingani kazikhwabithelanga kakhulu ukuthi zincedise amabandla aphikisayo.
Umnumzana Nqabutho Mabena ukhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe zilembono ehlukeneyo ngomthetho wePublic Service Commission wona olawula izisebenzi zikahulumende ngokuphatheka kukhetho. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Lonyaka izisebenzi ezimbalwa ezikahulumende ziveze izifiso zokuphatheka kukhetho lwalonyaka kungakhathalekile lomthetho ozakwenza sihle zilahlekelwe ngumsebenzi kuhulumende ngemva kokuhlala kwedale lokubhalisa abancintisayo ele-nomination court. Ohlaziya ngamalungelo oluntu umnumzana Thulani Sibanda uthi umthetho wePublic Service Commission ngumthetho omele ulandelwe kungakhathalekile ukuthi abanye bathini ngoba ngumthetho okhona.
Asiwulandeleni ngendlela ebesiwulandela ngayo. Umuntu nxa evele eqhatshiwe isiqhatshwa selizwe nxa ezefuna i-ofisi engaphezu kwalokho ayikho khona, hhayi kakudluke nje tshiyele abanye.
Umnumzana Barnabas Masimba uvumelane lo Sibanda ethi umthetho ngumthetho kawulandelwe.
Kuyashiwo emthethweni ukuthi umuntu ngeke akwazi ukuthi abe ku-public service aphinde ayenze ezombangazo. So kutsho ukuthi kuyabe kulungile ukuthi umuntu arizayine abe sekhangelana lezombangazo.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomsa Dlamini uthi umthetho lo ulungile awulunganga, uyakuchaza lokho.
Ngakuthiwa umthetho wakhona uyanika isikhathi sokuthi loba ngifuna ukuba lilunga lehlanganiso ethize ma sengikhethiwe mbe sengiwinile kube lapho-ke abathi hhayi sengingatshiya khona umsebenzi, kodwa ma ngivele ngifuna nje lami ukuba phakathi kokhetho nxa sengingakhethwanga nxa sengisukile ngale msebenzini wami sengisenza nje. So umthetho lo ulungile awulunganga, mbona ngani kuyafunakala ukuthi ube angani bayawehlisa kancane ukuthi kube le ndawo naleyo yokuthi ma sengiwinile sengiqhubekele phambili kube lapho-ke abathi ngitshiye umsebenzi wami kurhulumente.
Ngolwesine kuyona le iviki mhlaka 14 Nhlangula idale lokubhalisa lokuhlela abalelungelo lokuncintisa kukhetho lweZimbabwe lwalonyaka le-nomination court liyahlala amabandla ezombusazwe ekhetha amalunga abo azabamela kukhetho oluzayo. Kodwa labo abayizisebenzi zikahulumende ngemva kwedale leli umsebenzi uyabe usuphelile. Ngemva kokhetho abanqotshiweyo balakho ukubhalela ku-Public Service Commission bedinga ukuthola umsebenzi wabakade belawo nxa ungakanikwa abanye, kodwa balakho ukuthola kumbe ukuncitshwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Eminyakeni edluleyo ibandla leZANU-PF belihlala linqotshwa kukhetho ezabelweni zeMathebeleland. Kodwa kukhetho luka-2013 leli bandla lathatha phose zonke izihlalo zePhalamende kulomhlubulo. Kambe iyozala nkomoni lonyaka. Kubika u-Albert Ncube.
EZimbabwe laqhuba ukhetho lokuqala lomnyaka wonke ngemva kokuthola uzibuse embusweni wabahuquluzi benotha beBrithani ngohlwelanja ngomnyaka 1980 ngemva kwesivumelwano seLancaster House. Lobanje ibandla leZANU-PF lalikhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe lanqoba kulolu khetho alizange ladobha ngitsho isihlalo esisodwa ezansi yamaNdebeleni lapho ibandla leZaphe lalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Nkomo lathatha zonke izihlalo eziyisithupha. Ngokufanayo kukhetho luka-1985 iZANU kayidobhanga lutho njalo iZaphe yanqoba kulomhlubulo. Umnumzana Kembo Mohadi, omuyi u-Edward Ndlovu, uNelson Khutshokha Ndlovu, uSteven Jeqa Nyongolonkomo kanye loThenjwele Sabe babayibo abameli balomhlubulo edalele ePhalamende besuka kubandla leZaphu. Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomunye owaba ngumeli wedalele ePhalamende ngo-1980 njalo uthi okwenza iZaphu yenqoba yikubambana njalo ingelanketha yabetshabi.
IMathebeleni South kobulawayo leMathebeleni North, iZaphu yayiwina amasithi wonke. Ngitsho ngesikhathi seGukurahundi 83 kuze kuye sika 1987, abantu babebulawa bajikwa emgodini eBhalagwe elendaweni ezithile ezihlobela befakwa phansi, kodwa iZaphu yayinqoba. Ngitsho le Midlands ngaphelo wagwelo sihlobela yayiZaphu. Umbono wawukhona ukuthi abantu babebambene bengalanketha abatshabi, bengala ukubola khathesi abantu sebebanga izikhundla.
Ngomnyaka 1987 ibandla leZANU kanye leZaphu abhalelana isivumelwano sokusebenza ndawonye eseUnity Accord, kwabunjwa iZANU-PF okwadala ukuthi linqobe okumangalisayo ngomnyaka 1990-1995. Ngomnyaka 2000 ibandla eliphikisayo leMDC elalisanda kusungulwa likhokhelwa ngumoyi umnumzana Morgan Tsvangirai langena kukhetho lahluthunela iZANU-PF izihlalo ezifika phose amathuma ezithupha 57. IMDC yathola izihlalo eziyisithupha ezansi eMandebeleni, kwathi iZANU-PF yathola ezimbili kuphela. Amabandla aphikisayo aqhubekela phambili ebusa ezansi eMandebeleni, njalo kukhetho luka-2005 iMDC yathola izihlalo ezine, kwathi iZANU-PF yathola ezintathu. UZulu eMandebeleni waqhubekela phambili esekela amabandla aphikisayo. Ngomnyaka 2008 kukhetho lokuqhutshwa kwedlula inyanga impumela engaziwa. Lobanje uTsvangirai wayinqobile kulolu khetho ngesenelisanga ukuthola inani lamavoti ayefunakala ukuthi agcotshwe ukuba ngumongameli okwadala ukuthi luphinde ukhetho. Umnumzana Thandeko Zindimkandla uthi ngenxa yodlakelo lwaqhamuka sokumele kuye kukhetho, uTsvangirai kasaphathekanga kulolu khetho okwadala ukuthi kuvotwe umgabe engancintiswa muntu.
Yibo ubona-ke ngalowo mnyaka iZANU nxa abantu bephiwe ukhetho olusegcekeni olubalulekileyo, iZANU vele kayilalo unyawo lokuma ngalo. Yiko yadliwa dli endaweni eziningi. Kwathi ke lapho ngitsho lo mongameli wayo wayengurobert Mugabe ngaleso sikhathi wadliwa. Base begodla-ke imphumela-ke okwamaviki ngabona aba mahlanu kusiya kwezithupha bengasitshelanga ukuthi kuhambe njani. Ngoba base bebonile ukuthi abantu beZimbabwe bangaphiwa ithuba lokuzikhethela into abayifunayo, bengathwalelwanga ubhulo, bengathiwangani, bengahlaselwanga izikliwi, bakhetha lokhu abakufunayo.
Lobanje ngomnyaka 2013 ibandla leZANU-PF lanqoba kuzo zonke iziqinti ezilithumi lantathu ezansi yamaNdebeleni. Umkandla uthi kaboni leli bandla lizanqoba kukhetho luzayo.
Ngapha ezansi yamaNdebeleni njengalo lonke ilizwe kayisilo bandla elithandwa ngabantu ngenhliziyo zabo. Abantu babanjwa ibuyanga lendlala lokungazwisisi, yikho becina abanye belivotela. kodwa kathesi le ngxabangxoza le abakhona ukukhitshwa kamgaba abanye bathi kakhitshwanga kuhle ukhetho lolo kade kudinga abazamela iziqinti lalo bathi alokuhambanga kuhle kangiboni ukuthi ukhona sibili umuntu oseselehuka ezisibile amadlabuzane ovotela izanu
ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi lobanje uzulu emandebeleni ehlezi engasekeli ibandla lezanu PF lokho akuguquli lutho.
Sizakhumbula ukuthi ngo-1980 ivele iMatabeleland region yavotela izaphu. Kodwa lokho akutshintshanga lutho ngenxa yokuthi abantu babulawa ngokugrawundi baphinda futhi bancindezelwa ngomkhonomi. Inkinga akusiyo ivoti, inkinga yisisekelo sombuso, nxa kungakhangelwa i-devolution of power. Kodwa ngenxa yokuthi sisekelo sisekela kakhulu lokho singathi unitary state, kuba nzima ukuthi izigaba zeMandebeleni zichaye kuzwakala.
Inani labantu asebebhaliselwe ukuvota ezansi eMandebeleni phansi kohlelo lwabekomishini ye-ZEC olwe-BVR lifike kunkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amane 240,000 lobanje besedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 356,000 abalelungelo lokuvota kulesi sabelo. Okankomo uthi lokho kuveza ukuba iningi alibhalisanga njalo lokho kuzadala ukuthi kungabi le nguquko enkulu.
Nxa sikhangela abantu ababhalise ukuvota iMatabeleland South le Matabeleland North leBulawayo kubambene amavota bucishe alingani lawo eprovince eyodwa eHarare. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu beMatabeleland iningi lisuke lakhalala langafuna ukubhalisa, iningi futhi siyakwazi ukuthi liseGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akula mabandla aqinileyo avela kuregion. Asingeke sibone kusiba lomehluko o-10.
Amabandla abalisele zanu PF umanyano we-MDC Alliance i-MDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe izaphu kanye leMthwakazi Republic Party akhangelwe lokuncintisana kulesi sabelo kukhetho luzayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kulandela ukuhluthunela umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso nyakenye kulokwesabela ukuthi ibutho lilakho ukwala ukuvumela oyabe enqobile kukhetho lukamongameli ukuthatha umbuso nxa engowebandla eliphikisayo. Abalaleli bethu bona bathini? Asizweni uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labo lo mnumzana Belief Gawule owebandla lezanu PF onguye osungula lingxoxo.
Ibutho kayisilo libusa ilizwe, ibuthi ilizwe libusa isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso weZimbabwe alilakho lokuthi ibutho liza kuthi. Ibutho lilawulwa isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso yisesiyakutsho ukuthi nxa kusiba nje kuba njani, kuhlonitshwe isisekelo sombuso kuphela. Okunye okukhuluma ngokuthi ubani uzathi akukho lokho. Vele isisekelo sombuso yisesiyinsika, yisesimqoka, yisesibusa ilizwe. Ilizwe kalibuswa umuntu, libuswa isisekelo sombuso kwaphela. Akula into ekhona njalo ukuthi kuthiwa ubani uzathi akukho lokho. Akula njengomthetho womhlaba onje okhona obekiweyo uthi wona isisekelo sombuso yiso esibusa ilizwe njalo yisesimele sihlonitshwe. Isisekelo sombuso yiso esabunjwa ngabantu, ililizwi labantu. The voice of the people is the voice of God. Ilizwi labantu yisisekelo sombuso ayisabhalwa ngabantu besithi sifuna lokho kube nje, sifuna kube lokhetho, sifuna abantu bekhethwe ngalindlela, sifuna basikhokela benzwe ngalindlela. Abantu nxa sebekhulumile kula muntu ongakuphikisa lokho.
Siyakuzwa kakhulu ke baba Gawule, sicela ubambe konapho. Sike sibize ubaba uButler Tambo. Umnumzana uButler Tambo ingcwethi kwezombusazwe.
Engubonayo okwamanje mfowethu Dube ukuthi ibutho lona ngesekelo sombuso, isekelo lesi esisebenzisayo sombuso ukuthi lona luvunyezwa vele kungena lapho esingathi ngama civilian affairs. Amabutho wona mele ehlale emabharakini kanjalo kambe nanga engenele kukonke okwenzakala kwezepolitiki. Okwenzakalayo khona uChina ngoNovemba kwakungavunyezwa, kanjalo kwakungekho emthethweni. Esikukhangeleleyo ukuthi amabutho wona ehlale emabharakini avote njengabanye abantu bonke bengangeneli. Kodwa inkinga ukuthi bona sebebuye bangenela ikakhulu okwenzakala ngoNovemba 2017 abantu bona basebekusekela khona uChina. Kodwa khonokho mna ngikubone kusenzakala ngoba kathesi onguye ophetheyo umnumzana uMnangagwena sethi yena kuzawuba ngama free and fair election, kusho ukuthi abebutho bona bazamele bezimele bebodwa bengangeneli kundaba zombusazwe.
Ye wothi ke libambe khonapho baba Tambo, sithathe ubaba Oscar Ncube ukhona esicingweni. Baba Ncube, ibutho lizakwenzani lonyaka ukukhetho olubuyayo?
Ngesimo engikhangelekiso njalo ngikhangela ngendlela ubaba uValerio Swanda ayiyo yona, kangiboni ukuthi kungaba lodlakela emasotsheni. Ngikhangele nginanzelela ukuthi yena isimo sakhe kusukela ekuqaleni, mina ngumtade ngimobserva kakhulu isikhathi esidlileyo, ngikhangelela langohlangothi adevelekilo engakhangelwa lokuthi anike isicoco lokho eyekelwa. Ngiyakwazi ukuthi uyalwazi uhlupho lwabantu ukuthi lungakanani lungaphi. Akasoza amukele ukuthi yena asebenzele iphathi esikukhulekelayo, njalo engikukhulekelayo ukuthi ananzeli yena ngokwakhe ukhangelele ukuthi abantu bonke vele amehlo abo akuye ekhangeleni ibutho lethu. Uza kuba ngumvikela, ngiba ngikhangelele inhliziyo yami ngitshela ukuthi uzaba ngumvikela oqotho. Amboni amasochuti azangenele ekutheni onqobule nguthi, kodwa engikukhuthazayo labo nqabelalele abangamukeli oza kuthi mayethungamela abe le ngqondo yona le yadile kamgabe, lanxa kutheni lanxa kuthiwa uvotelwe, mina ngiyakhuthaza ukuthi bamkhuphe. Sifuna umthungamelo olalelayo ohloniphayo okwaziyo ukuthi uthungabela abantu bakaNkulunkulu. Hayikhona ukuthi yena abe sesizalo khona okukhulunywa umgaba athi abantu bami ilizwe lami, wakwaba labantu uNkulunkulu engenkulu abantu singabakaNkulunkulu, hayikhona bomuntu.
Sibuyele kubaba uGawule. Baba Gawule, uyazwela lapho uyakhuluma uNcube, akumphendule khonapho.
Uyazi into ekhulunywa nguNcube ngiyayithanda, izikhulumi zonke lezi ezikhulumile zikhuluma into engiyithanda, kodwa ngithanda ukuthi egibs into engikhulume enye indaba la. Uyabona upresident uEmmerson Mnangagwa uzakwenza imbali kuhistory yeZimbabwe esabekayo, ngoba konke lokhu uvulile amasango wathi umkhankaso lo kawube free and fair. Njalo utsho khonoko katsho ukuthi and futhi lanxaka thethi is walking his talk ukuthi akwenzakale khonoko kulokuthula. Ama-observers ayabuya sibezozikhangelela ukhetho, and akulanto esifihlwayo la. Ngokunjalo khangela futhi ukuthi ibutho lethu likhokhelwa ngabantu abanjani, amadoda anjengabo Vilario Sibanda abanembali. Engithanda ukuthi ikhuluma amadoda la akhulumayo lawo, ukuthi amadoda aziyo into ayenzayo professional.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Wothi ntathu ubaba-ke kusecingweni uRizil Masiza.
Hheyi, udaba lolu kulalapha olujabulisa khona, kodwa kube lalapha futhi olungethusa khona mina. Ngoba uma ngithanda ukuthi ngikhangele kakhulu ibutho lethu esilalo kathesi, uma ukhangela ama-generals afola leli butho esilalo, ngabantu abaloyalty ephathini le ebusayo kuzanu, abangamamemba nezekuthenjwa zezanu.
Njengomchilo makhosikazi ngiphila wathi kujabula baphansi, ngihlowa njengamazi ngikhathele samsogoro ngenxa yomhogolo. Siphile kanzima emhlabeni wesithembiso, nginesifiso ngicela kini mathamba amhlophe lapho kuzima khona, lingibonise ngibasophe kancane kancane, lingikhuphule ngalo mculo. Igadile lezilo kuhlula insilo, kusela similo kusafani lasendulo. Kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza, njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline. Ngisemnyango nyanqonqoza, festa music yagobhoza, Chase Marabina ngazi nyobonga tini ngimukhoba rathi nyongoloza. Kubula Sasha, kubula Sasha, kubula Sasha, wazala so awunyoni amakhosi, awunyoni abelungu, awunyoni amasulu, wazala.
Woza Nhlanhla uhwaba rathi ehlabela ke kamnandi esiqhibela eze kuseni kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Itale le parlamente lithi kaliseyikubiza umnumzana Robert Mugabe ukuthi azefakaza ngokuntshontshwa kwamadayimana emarange angena ku-$15 billion. Ezinye isizalwane zeZimbabwe esebenza phandle kwelizwe zithi zilakho ukwehluleka ukuyavota ngoba ziza kuba zisemsebenzini. Kwanele mthwakazomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo nguntungamilinkomo lichone kuhle.